Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 29 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imichele and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party.
Ibandla leMthwakazi lisola ukuboshwa kwamalunga alo kobulawayo izolo.
Our weapon is ukuthi sidemonstrate, especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe, abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele.
Ibandla leMDC lithi alibuye limuva ngenhlelo zalo zokutshengisela lanxa amalunga alo ehlukuluzwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMthwakazi Republic Party selisole ukubotshwa kwamalunga alo amahlanu izolo kobulawayo phandle kwe-High Court ngesikhathi umahluli walelidale ehluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Amalunga eMthwakazi la ebephandle komthethwandaba ebambene lezinye izakhamizi behlabela ingoma zomdabu ebezihaya induna bephakamise amabhakane alotshe ukuthi uNdiweni kalacala njalo kumele akhululwe. Uthe esenqumile umahluli ukuthi uNdiweni uzakhululwa nge-$500 ye-bail labantu sebechitheka, amapolisa adumela amalunga eMthwakazi la awaphosela kabuhlungu emoteni yawo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli uMnumzana Mbonisi Gumbo.
Ye lokho kuliqiniso sibili ukuthi kulamalunga ethu abuthiweyo owakathi sebulawayo Central Police Station, yikho lapha abazalala khona bakhangelele ukuthi babe se-court ngelanga lakusasa. Okwenzakaleyo ukuthi kuke kwaba lama demonstrations ayenzakaleyo emini before i-lunch, lapho abantu kade bephakamisa khona ama-placards besithi kakukhululwe induna yabantu uChief Fundiwe. Yikho amapolisa lapho kade identifya khona abantu boMthwakazi. Esikunanzeleleyo ukuthi bonke beyi-5 ababotshwe babatshwe ngoba bebegqoke imichele. So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imichele and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party. Kodwa babotshe sebengasaphakamisanga lawo ma-placards, njalo futhi isikhathi sangkhona sema-demonstrations esidlulile. Yikho okungabe kuyenzakele and i-lawyer uDumisani Dube wabameli Lawyers for Human Rights nguye osekhangele leyo ndaba and sebebhalele ama-warrant and caution statements awukwala lelo cala, njalo sikhangelele ukuthi kusasa waza-aplayela i-bail.
Manje yibo bodwa kade begqoke imiqhele na kumbe abanye bakhona labade beyigqokile kodwa bengabotshwanga?
Bakhona abanye kade beyigqokile kodwa bona ababotshwanga, ngoba ngaleso sikhathi amapolisi abesehamba edinga umuntu one by one phakathi kwabantu abaningi bedinga labo kuphela akade bedemonstrate-ile, ngoba bebaboniswa yilabo kade bengekho kuma-info.
Manje licala bani abaletheswa?
Angilalwazi kangako ngokuthi licala bani, kodwa kukhanya ngani kuthiwa ukuthi bademonstrate ngokungekho emthethweni bephambanisa inkundla, njalo lokuthi bebedemonstrate ngokungekho emthethweni ngoba bebengazange ba-aplayela according to iposta.
Manje libathola lapho esitokisini abalitshelanga na ukuthi batshayiwe kumbe ukuhlukuluzwa?
Sibabuzile sibili abazange batshaywa, kodwa ngesikhathi bebotshwa bebesenza kokujikelwa bephakanyiswa bejikelwa emoteni. So abayi-2 bangikhona balimele ngaleso sikhathi bebesabotshwa, ngoba omunye wangikhona sibili le yembi dabukile emkhonweni lasemhlane ngapha.
Umnumzana Mbonisi Gumbo, isikhulumeli seMthwakazi Republic Party, obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla leMDC lithi lanxa amalunga alo ehlukuluzwa njalo ethunjwa lokutshaywa kalisoze liyekethise umkhankaso walo okutshengisela. Sixoxele umgcinisihlalo waleli bandla kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha.
Inhlelo aziqhubeki kuhle ngoba thina indlela esingaziqhuba ngayo kuhle awawipon izukuthi sidemonstrate. Especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe izehlakalo izenzakalo zeZimbabwe abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele hayi ngokulwa kumbe ngokunjani bangene ezitradini batshengisele ngokuthula ukuthi hayi uhulumende sesikhaphele ngokwenza la ngezehlakalo langomumo welizwe especially economically
manje njengoba lalelwa ukuthi litshengisele lizatshengisela yini kunyanga kumbe insukwane ezilandelayo
sizabe siloko siqhubeka siloko si-applya kodwa bona labo lokho beqhubekela phambili bethena down ama-applications ethu kathesi nje ngiqeda ukuba leyinye indaba ethi bathene down i-application yethu ade siyifakile besikhanyayo ukuthi sizatshengisela mhla ka-29 namhla ka-30 kodwa khanye amapholisa abayalile bathi si-applye kutsha so asikwazi ukuthi kutshoni kuqhubekela phambili ngokuncindezela abantu ukuthi ba-exercise ama-rights abo ilungelo labo lokudemonstrator
manje bona abantu kabesabi na lanxa lingaphiwa imvumo yokubana litshengisele
abantu vele eZimbabwe abasesabi ngoba ngabe abantu bayesaba mme wethu ngithemba uyananzelela ukuthi njengakhona okade sekusenzakala kokuthathwa ebusuku sisiyatshaywa yinto evele yake yenzakala isizathu sokwenza into ezinjalo isitilfie phakathi kwabantu pho bona kabazi ukuthi by so doing bayabatraina abantu bayabenza bantunye babe imiqhuqhumba so akusela umuntu oyisabayo ngoba umuntu wonke uyazi ukuthi okungasikufayo kuphi kuvele sisendlini singe sifile mne wethu asenelisi lutho kunje isinkwa uyasasazi ukuthi isinkwa sivele siyifestival izimali amatoleti abakwazi ukuthi kuthiwa yi-payslip ama-industry amatoleti abakwazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi i-industry kuyini isigreek kibo abasakwazi so ungasikufayo kuphi kuvele abantu bazimisele they are more than ready ukuthi bangene emgwaqweni batshengise ukuthi uhulumende lo asisamfuni njalo useyehlulekile
belokhu bekhona yini abavalelweyo phezu kodaba lokutshengisela
khona njengoba ngikhuluma nginje kunational organizer wethu wavalela ukuthi kwakumele astophe ama-demos nala baningi abalokhu besavalela bakhona abantu abalokhu besavalela thina size kuyafana ukuthi sivalele nxa indaba yethu mhla ka-3 siyahamba so siya-appear e-court kuyafana ukuthi lokhu savalele ngoba nginje every Friday ngiyareporta e-law and order njalo mhla ka-3 ngihamba e-court so kuyafana ukuthi lokhu empilongweni ngiphila ngentando yabo bona amaphosa ntando yakhena umnangako
uNkosazana Tendai Masocha ngumgcinisihlalo we-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. UZulu wezansi yamaNdebeleni uthi kule migoqo eminengi enqabela abantu ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lezokuhambisa ehofisini kamsitheli. Lokhu kuvele ngesikhathi kusungulwa uphenyo lokudingisisa indubo abantu abahlangana lazo ekutholeni lezi ncwadi oluqhutshwe iZimbabwe Human Rights Commission eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Abanye bebekhala ezimathonsi phambi kwale commission belandisa ngobunzima ababhekane labo ekutholeni incwadi ezithiyeneyo e-ofisini likamsitheli. UZulu ophe ubufakazi phambi kwale commission obalisa ugogo labokhulu bakhale ngokwehluleka ukutholela abazukulu incwadi zokuzalwa ngemva kokuba abazali bebhubhile kumbe bedliwe zindinduma eGoli. UNkosikazi Grace Nlika weFort Rickson ePPS eNsiza uthi ubhekane lodubo lokutholela abazukulu bakhe incwadi zokuzalwa ngemva kokuba uyise ehambe eGoli wanyamalala.
Esikolweni kufuneka benjani belama birth certificate yi problem yake ngihamba ngayo eqhakathekile yabazulu bona so nxa ngohlobo olwenzakala ngalo yi child abuse le.
UNkosikazi Gracious Moyo yena obhekane lodubo lokuthola incwadi yokuhambisa ipassport ngoba engelayo incwadi yokuzalwa ngengokuba idatshulwe ngumkakhe ayeyendele kuye. Uthi mzame ukuthi athole enye incwadi yokuzala ihlula umthetho wokuthatha amapasipoti kuleli. Uthi kumele ube le ncwadi yokuzalwa ungakhathelekile ukuthi ulesithupha.
Nami ngifuna ukuthi lambe le pasipoti ngiziphilise njengabanye omama nje abangasebenzi.
Umnumzana Olitha Khumalo umXhosa ufuna ukuthi kwesulwe isibongo esithi Khumalo esithupheni sakhe kusetshenziswe sakhe esithi wabanjwa ngamandla usebenzisa lesi sibongo ngesikhathi sempi.
Sasibhalisa abantu sibanike kuhle ukuthi ndingubani, bona bathi hayi abhalowa.
UNkosikazi Justina Ndondo ngukhansela kaward 18 eFort Rex neNsiza uthi baningi kakhulu abantu abangelazo incwadi zokuzalwa esigabeni sakhe.
And umuntu wakhona angafa sehluleka ukuthi sizamthathela njani i-death certificate because ebengelaphepha. Loba angaze afele esibhedlela ukuthi siyenze i-burial order njani engenaphepha. I-issue yama-birth certificate honestly siyacela ukuthi ngaba be-registry bayaiza someone.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission uDr Elastu Hilarious Mgwadi uthi bayakhathazeka ngenani labantu abangena ncwadi zokuzalwa kumbe izithupha kuleli esithi lokho kubangela ukuthi belahlekelwe ngamalungelo abo.
Lack of access to birth certificates by a significant part of our population is of great concern to the commission from a human rights perspective.
Lokukhathazeka okukhulu ngenani eliphezulu labantu abangela ncwadi zokuzalwa kuleli. Umuntu ongabhatshwanga kakhulu lokho emthethweni asiyemva kuleli yalothelo zikahulumente zilakho ukumyeqa ngoba engabiwa.
Abekomishini le bazalalela ubufakazi bukaZulu ovela ezikhindini zonke zezansi emaNdebeleni ukuze bancedisane lohulumende ekuphumeni lamacebo le mithetho ezadala ukuthi kube lula ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezokuhambisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 nesemajawunde neGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Kane Matema sexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ezitaladeni. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele osomabhizimusi kwele Japan ukuthi eleZimbabwe livulekile kubatshali bezimali. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela kubalaleli beStudio 7 labasakazi. Igama lami ngu-Alec Gabula, ngidabuka enqameni eGwanda, ward 8. Ngifisa ukuphakamisa izinto ezimbili namhlanje. Sesilohlupho kakhulu kulesi sigaba senqameni olwamanzi lokudla kwenkomo ngenxa yesomiso lesi esikhona. Amadamu amancinyane esasilawo sayawoma. Cha, ngitsho le mfula lezifudlana kusela ngitsho amanzi. Inkomo zakithi sezihamba 32 kilometers ziye eGwanda, lapho kuyiphoso kusele khona amanzi kumshabezi river. Esikhala ngakho ukuthi sicela ukuba lo mgodi otshonayo, a deep bore ongaba yi-120 meters, singaphathiseka, singalamleleka, singasila kulokhu koma okukhona. Imfuyo yethu ingaphepha kuleli langa esikhangelane lalo. Sesize sixabana leGwanda i-town council ngokuba iGwanda ibopha lezi nkomo bese zibhadalisha imali emangalisayo kakhulu. Kanti-ke iGwanda bekumele ukuthi ikhulume lama-stakeholders ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ama-rural district councils besebenza labo councilor babo bancedisana ukuthi banike uwadi 8 umgodi otshonayo 120 meter deep bore bona babopha inkomo bese behlawulisa abantu imali ezibuhlungu kakhulu. Sibona ngani lokho kuphambana lomthetho kahulumende ukuthi ke lonyaka udeclare a state of disaster. Kanti pho abantu amanzi bayathathe ngaphi, amadlelo sowathathe ngaphi. Ibandezela njalo lokuthi sicele ukudla kwenkomo. Sike sezwa umsekeli kamongameli uKembo Mohadi esithena kuzaba le drought mitigation program ye stock feed. Siwamelele lawo masaka awokudla kwenkomo, sesiyalinde. Sicela ukuhlengwa nguhulumende kulolo hlubo. Okwabantu lakho ukudla kwe-social welfare bakithi, hayi thina abanye sesize sadela. Kuyehlula i-social welfare register, iyehlula ukuthi incedise abantu. Esesikucela nje ukuthi uhulumende kasiphangisele asidilivelele ukudla, siyethenga ngemali. Asisaceli lokho kwe-social welfare kokuholiswa.
Ngibonani kustudio 7, igama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana eJohannesburg, South Africa. Nangithanda ukukhuluma ngendaba ka-Chief Ndiweni. U-Chief Ndiweni indoda eqotho ekwazi ukumela iqiniso, ngoba into eyinkinga yezwe lakithi, izwe laseZimbabwe, yilapho silabantu abangakwazi ukumela iqiniso. U-Chief Ndiweni wonke la macala athoniswa wona, akawona amacala ukuthi ngabe uyawathonisiswa, yimpi yezombusazwe, just a political thing. So iZimbabwe ishota ngabantu abafana noChief Ndiweni ukuthi bekwazi ukukhokhela izwe lethu, ngoba izwe lethu liyinhlekisa yomhlaba ngenxa yabantu abavuma yonke into lezinto ezingalungile.
Sanibonani bantu beStudio 7, sanibingelela abaphakithi. Hey, ninjani kodwa? Hey, sizobuhlungu mani ngalento eyenzakala lapho, ukuthi abantu beMDC bathunjwa abantu bezana uPF, what obvious yibo vele. And futhi manje ngiyamangala, labantu babhizi bakhuluma into abangayazi, lokho bebhizi bakhuluma, bathi bona laba ama-veteran, bathi bona balwela inkululeko. Inkululeko yakhona ikuphi manje? Why bengayekanga ukulwa kwakhona lokho? Ngoba manje hayi, into esesenzeka awukhena ukuthi abantu bayathunjwa, kuthiwe khona abantu bayemaphoyiseni. Amaphoyisa phela, la maphoyisa aseZimbabwe, eZimbabwe akunamaphoyisa, ngamaphoyisa ezanu-PF, izigebengu. Akunamuntu right lapha, ama-veteran wonke nje ama-members ezanu-PF izigebengu. Abantu baseZimbabwe baphila nzima, babhantintela ngaphandle, kufana nokuthi bayabhantinta le mpilo abayiphiliswa uhulumeni kaMnangagwa lo naye. No. Abantu bakithi kumele basukume impela, otherwise kumele iZanu-PF iphume, otherwise kuyogcina kuliwa straight lapha, kuzovukiwa. Ngo-2023 uma kungenzeka barobhe futhi, hayi kungangcono abantu bafe, ngoba manje lento eyenzakalayo ayikho right. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bonke balaleli beZimbabwe, imuBruce Moyo ukhuluma ngiseJoburg, South Africa. Ngiyalibonga kakhulu balaleli bonke beZimbabwe elilalela iStudio 7. Ngizobonga njalo iStudio 7 ngohlelo labo langezindaba zabo ezimnandi ezenza wonke umuntu ebelazi iqiniso eliyenzakalayo. Ngibonga labasakulandisi bethu bonke abeStudio 7, ngithi lingadinwa. Ngiyakuzwa ngihlahlala ngiphezu kwama-ovet, bathi bona balwa impi yokukhulula iZimbabwe. Bami kuluphi uhlangothi namhlanje, njengoba liyabezwa makuthiwa ngumahiyadanta yini mbuma kuthiwa ngubani lo, ukuthi usezama ukugoqa abantu ukuthi bezwe amangabo. Yazi kulusizi, kungizwisa usizi ukuthi alila mashoni lingabantu abadala lingaka mali nalizithi lingama-war veteran. I-war veteran alisupporti iparty. Hayi, lokhu okukwenzakalayo elikuphikayo lithi wona iZANU-PF kalitshontshi bantu, kutho ukuthi lani mawuveti liphakathi kokutshontsha abantu. Khonokho elalikwenza ngesikhathi sempi ukuthi umuntu engayekeli ukuzwana lani embonweni yenu liyambulala. Yikho lokhu lamanje likuphezayo. Lingazofuna ukurobha abantu beZimbabwe. Bantu beZimbabwe, gezani ubuso libabone laba bantu. Akula European countries efuna ukubisa mlungu asikhulumi nomlungu la akula mlungu uphi umlungu engazobanga ngisa ilizwe selinjani ingazorubha abantu hayi hayi singazodlala ngabantu njalo sifuna ukusitshiyela abantwana bethu bengabayanga abengibesuda selisitsho njalo noma lina selinikwe imali inaleli ingezeleleyo lokuthi abantwana benu bazangeniswe esikolo abethu ke singazofuna ukuthi sethuselane emhlabeni asivele iqiniso sihlale phansi njengamadoda silabafazi silungise ikusasa lelizwe lethu lingazofaka abalungu lapha lingazofuna ukubophanisa indaba akula mlungu ongena la yithi thina amazimbabwe sithi kasisafuni umbuso wenu nalo wesiwoveti wesigorila wokufuna ukuthi umuntu okhuluma iqiniso limtshontshe umuntu okhuluma iqiniso umthengiswe umuntu okhuluma iqiniso uzwana lamabhunu apha amabhunu apha amabhunu no stop this kuyayangisa ngizikhipha uhlazo haw
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Imbono yabo ngeyabo kayilani lokwenza le-Studio 7. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Imali eyatshalwa ngele China kugatsha lwezamafutha ezimota kwele Nigeria ibikwa isifike ku-$16 billion. Kulezulu lesikhukhula elikhangelelwe ukudala umonakalo omkhulu esigabeni sePuerto Rico khonapha eMelika eliphiwe igama lokuthi Hurricane Dorian elizachitheka ngempelaviki. Ezinye izizalwane zakwele Botswana sezikhuthaze uhulumende wazo ukuthi adinge indlela ezingcono zokuphatha udaba lwabo kuza abaqhubeka bengena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni abagoqela abeZimbabwe. Kubika intathelizindaba yethu uMartini Ngwenya.
Udaba lokungena kwabeZimbabwe kele Botswana ongekho emthethweni ludaba olusegudwini. Amapholisa esikolweni eHabron asevuke eseganga kulezinsuku enganikezi ithuba abeZimbabwe abakulelizwe ongekho emthethweni. Kodwa noma bangaze bethathwe izimota zebachitha emncelweni ePlumtree baphenduka ngokutshetsha. Lokhu sekudale ukuthi inkokheli efana lokansela webandla elibusayo eleBotswana Democratic Party umnumzana Moemedi Mukhaisane ukuthi abakhuthaze uhulumende wabo ukuthi adinge amanye amacebo azaxhazulula lolu daba.
Ngokubona kwami uhulumende kumele behlangane ukuze senelise ukulungisa lolu daba ngokupheleleyo ngoba ukubabuyisela emuva ngokwesikhatshana ukubabuyisela emuva lamuhla kusasa sebephendukile.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Lawrence Woketitse uthi akukho ongalungisa isiwa ngaphandle kokuba isimo seZimbabwe sintshintshe esithi abantu bazaqhubeka bebhenisela ukubotshwa.
Uma amathuba kumumo womnotho engekho abantu bazaqhubeka besuka emazweni abo njalo awungeke wabamisa. Akumnandi ukuthi umuntu ayeqe umngcele ekhonjelwe ngemibhobho lokunjalo kodwa ungabona umuntu ekwenza kutsho ukuthi imbadalo yokwenza ingaphezu kokuthi angakulungisi.
Kulezi nsuku amapholisa agcwele emgwaqweni yesigodlo eHabroni emisa amabhasi lezinye imoto ezithwala isihambi edinga abaselizweni okungekho emthethweni. Kodwa omunye weZimbabwe lamaphepha ohlala elizweni uthi ekhaya kunzima kungaphileki yikho ebona kungcono ungena kwele Botswana.
Ekhaya kusemalahleni okwakathesi ngakho kungcono ukuba seBotswana sidlala amacashelana namapholisa akuhlaleki eZimbabwe.
Umnumzana Andreas Sbanda oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi ngabe uhulumende weBotswana uthatha inyathela elifanele leSouth Africa ukuthi anikeze abalamaphepha incwadi zokuhlala.
Uhulumende weBotswana uchitha imali ngokubisela abantu laba ekhaya. Minengi imisebenzi lapha engafunwanga ngabaTswana ngabe bayanika abaizizalwane zeZimbabwe zizisebenzele bebanike lamaphepha behlale.
Emhlanganweni wenziwe phakathi kwayo nale iviki esinesiphathamandla uhulumende umnumzana Edwin Batsu uthi iBotswana izaqhubeka ibuyisela emuva abangalamaphepha okuhlala elizweni ngoba abanye besona ngokudala amacala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iHabron. Thank you.
Kanjani izihlobo ezithandekayo silethemba lisixhoma kuhle kumagumbi omane omhlaba lapheli ngaba likhona kobulawayo livuka njani kutitshi kuPlumtree mamukajini makamwangu echolocho lingaba linjani lupane ngale Victoria Falls siye enkabazwe lingaba linjani lani khona ngapho Sosveli eHarare kuvukwa njani isihlobo zami Bainbridge lasekwana lapho nithuyile buyani livuka njani lingaba lisixhuma kuhle na kundawana zonke zelizwe lapheli khona Tinasa sikhuza khona pa emsakazweni msakazweni msakazo West Studio 7 na azithe bafana becholocho ke cholocho great sounds besiqhubela ke uhlelo lapho ngengoma emnandi selethemba elivusile yalifaka umdlandla welanga phela ukuthi lichone kuhle bese emsebenzini kumbe abanye ngabasebenze masimini njengoba nje izulu selizatheleka lilungiselela ukulima phela Ayike kwanele kodwa singakehlukana isikhangele bezihamba phambili Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukubotshwa kwamalunga alo kwabulawayo izolo. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asifeni sonke ekusasa ngo-6:30. Litshone kuhle.